Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 18 na kunhlolanja 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So we had three persons earlier on the suspended list, and then we had two persons on the active list under active application of those measures. That is a former presidential couple.
Umeli we European Union eZimbabwe uthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga labanye abathathu bazaqhubeka bekuluhlu lwezijeziso zenotho.
Amanzi ayavalwa ngeke ukuphathela kathesi ngikhuluma sowavaliwe. Hayi izindlu eziningi azila manzi. Mina ngangilesikwerete se-480 babuya bazovala. Nxa singela manzi endlini sesibuya sithatha esibholaneni la.
Izisebenzi zekhansili yakoBulawayo ziphakathi kokuhamba zivalela izakhamizi amanzi ezindlini ezilezikwelete kumasipala. Abagaya impupho batshele amalunga ePhalamende namuhla ukuba kulabanye babo abathengisela umumbu kwele-DRC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli we European Union eZimbabwe umnumzana Timo O'Connor uthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga labanye abathathu bazaqhubeka bekuluhlu lwezijeziso ezifakwe eceleni okwamanje. Andubana umanyano lo uze usuthiseke ukuthi sokube lenguquko kwezombusazwe lokuthi uhulumende weZANU-PF usehlonipha amalungelo oluntu. Umsakazo we Studio 7 ubike izolo ukuthi izijeziso lezi sezisusiwe kodwa lokhu akuqondanga. Cacisa umbiko wabo abawethule izolo uambasada O'Connor uthe inguquko esibe khona kuphela kudaba lwezijeziso ngeyokuthi besule igama likamnumzana Robert Mugabe ngoba sowabhubha njalo basusa umkakhe uGrace Mugabe kuluhlu lwezijeziso ebezisebenza bamfaka kuluhlu olubekwe eceleni okwamanje olulotshiwenga lomholi wamabutho umnumzana Philip Valerius Banda kanye lowake waba kubutho kodwa usengumphathintambo wezokulima umnumzana Perence Shiri. Abani laba lokhe bephansi kwezijeziso ze-EU lanxa nje zibekwe eceleni okwamanje. Inkampani yamabutho eZimbabwe Defence Industries yona iphansi kwezijeziso ezisebenzayo njalo kayivunyelwa ukuthenga izikhali emazweni ase-Europe. Uambasada O'Connor uthi izijeziso zonke lezi ziza kwesulwa nxa i-EU isisuthiseka ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngohulumende weZANU-PF. Nangu echasisa.
We had a number of individuals who were under those restrictive measures, that's an assets freeze and visa ban.
Bekulabantu abathathu kuluhlu lwesijeziso ze-EU olubekwe eceleni okwamanje. Kuluhlu lwesijeziso olusebenzayo bekulabantu ababili, umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace Mugabe. Umgabe usekhishiwe kuzijeziso njengoba sowabhubha. Umkakhe uGrace yena sesimkhiphile kuluhlu lwesijeziso ebezisebenza, samfaka kuluhlu lwesijeziso zabanye abathathu labana olubekwe eceleni okwamanje. Ngokunjalo sesilabantu abane abalokhe betheswe izijeziso yi-EU kodwa zisabekwe eceleni lezo zijeziso.
Uambasada O'Connor ilandule njalo imbiko kahulumende eyokuthi izijeziso lezi yizo eziphazamisa umnotho weZimbabwe.
The EU restrictive measures are not economic sanctions. They are not related.
Izijeziso ze-EU azilani lokwenza lezijeziso zonotho. Kaziphazamisi inhlelo zokuthengiselana phakathi kweZimbabwe le-EU. Kaziphazamisi njalo inhlelo zokuthi abatshali bemali bazevula amankampani abo eZimbabwe. Ezikwenzayo ukuthi zivimba amankampani aphansi koluhlu lwezijeziso afana leZimbabwe Defense Industries kuphela. Phezu kwalokho, kulezijeziso zokuvimba iZimbabwe ukuthi ithenge izikhali. Ngakho, imbiko yokuthi izijeziso lezi yizo eziphazamisa umnotho welizwe kayiso iqiniso.
Would be the cause of economic problems in Zimbabwe is simply not true.
Lawo ngamazwi kameli we-European Union eZimbabwe, umnumzana Timo O'Connor. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo yena uthi lanqabe kunanzelela ukuthi i-EU isiyekethisa bafuna izijeziso lezi zesulwe zonke ngokugcweleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi kaboni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ewahlonipha amalungelo kaZulu.
Eqinisweni kuhle ukuthi kukhulunywe kodwa kunzima ukuthi ukhangelele ukuthi bazakwenza. Ngoba bengakwenza khona oko ukuthi bazalahlekelwa ngumbuso. Ngoba singananzelela basembusweni ngokwephula amalungelo oluntu. So ukuthi sithi kwangkona bazakwana ukuthi belondoloze ilungelo loluntu abantu bebe ne-right yokuthi bezicabangele, bezenzele izinqumo kunzima ukuthi sikukhangelele. Ngoba zide kusenzakala la ngendlela abantu abadubeka ngayo. Basebehlamuke ngaphansi kwalombusazo.
Yiziphi izehlakalo Fuzwayo ongathi zikhomba ukubana ngempela amalungelo kahlonitshwa nguhulumende weZimbabwe?
I-freedom of association, i-freedom of speech ayikho eZimbabwe. Ukuthi abantu nje behlangane bebonisane bagaventi ngemithetho yona leyo the amended posa lesi kuthiwa sokuyini kathesi. Obviously iyalimitha ama-freedoms abantu lokuthi betishe i-right to information. Uzathola ukuthi information is censored. So kunzima ukuthi ukhangelela ukuthi abantu konke khonokho kungavehle kuvule kuthi abantu hayi sebethola information yonke ngokwenzakalayo langamalungelo abo. Uhulumende loyo engalasa yikubona vele ama-amendment aye-constitution wonke athatha away ama-freedoms ayekhona. The little gains ezazenziwe ngokubhalwa kwesisekelo. The whole idea ukuthi abantu bengabi namandla namalungelo ukuthi bebonise abakufunayo. Ungakhangela kumnyaka opheleyo abantu bathe betshengisela ukuthi ama-results ama-elections bephuzele ukuphuma uhulumende uthethe umbhobho wabadubula.
I-European Union yona ungathi luphatha kuhle na udaba lwezijeziso lolu ngendlela ekhuthaza uhulumende ukuthi ahlone ipe amalungelo ngoba sibona uluhlu lwezijeziso osolukhona okwamanje lufakwe eceleni nje. Indlela engakhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo nangu uhulumende le
ubona ngathi European Union zama ukuthi engxenye inga-relaxa khonoko laba bazabona ngani sebeyamukele labo bethile ngcono kodwa mva ngathi kuthatha inyamazana yeganga nje ukuthi usuyihlalise ekhaya kunzima ngoba vele yona inyamazana yeganga.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekobulawayo. Izisebenzi zekhansili yakobulawayo ziphakathi kokuhamba zivalela izakhamizi amanzi ezindlini ezilezikwelede kumasipala emizameni yokubamba abantu ngamandla ukuba babhadale imithelo yamanzi. Lokhu sokuthiye iningi lezakhamizi liphephela ezikotshweni zona lazo esezisandelwa. Amadamu anathisa leli dolobho alokhe esilela ngamanzi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
inkulungwane lenkulungwane zezakhamizi zakobulawayo ezilezikwelete zemithelo yamanzi lezinye indleko sezivalelwe ukuthola lawo manzi ngumunicipala njengendlela yokuzibamba ngamandla ukuthi zibhadale isikwelete sikakhansili esesifika izigidi phose ezingamakhulu amabili zamadola i-$183 million. Phakathi kwaleyo mali uhulumende yena ukweleta ikhansili inkulungwane ezingamachumi ayisificaminwemibili amadola. Unkosikazi Sikhangele Joe, umabhalane wekhansili yedolobhu lakubulawayo, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lokuvalela izakhamizi amanzi.
Ekhathesi phakathi komuzi ikhansili ihamba ithonisa izikwelete and imethodi esisebenzisayo khathesi ukuvala amanzi kulabo abalezikwelete zamanzi. Kungakho siyakhuthaza abantu ukuthi bangazi bangene kuvalelweni amanzi kabazame ukuzobhadala izikwelete zabo. Njalo okunye sikukhuthazayo ukuthi sicela ukuthi bakithi lingaze labhadala kubantu labo abazovala ngoba leyo mali yabe ingasoze ifike ekhansili. Imali ekhansili ibhadalwa emahofisini ivele receipt. Lingaphi abantu sizwa kuthiwa kulezi indawo lapho abanye abantu abakhipha imali zabo besipha labo abazovala ukwenzela ukuthi bachiye bengavalanga. Siyakhuthaza ukuthi kulokho kungaze kwenzakala ngoba liyabe licilana lobabili and isikwelete sakho.
Umanjinela wekhansili edolobho lakobulawayo uSimela Dube uchasisa isimo samanzi emadamu akobulawayo ethi bathole okubili ekhulwini kuwo wonke amadamu akobulawayo.
Isimo samanzi kasikatshintshi kangako. Siyabona izulu belisina in the last few days but asikatholi ama-inflows ayangapha. Still less than a million of inflows in the last 3-4 days, which is just about 5 days. Ongaba yi 5 days i supply amanzi. Uaphancema utholile mbijana ube ku 2.5% use ku 4%. Unyankuni layo be ku 51% use ku 52%. Mzingwane layo uthole kancane ube ku 3.8%. Laise ku 4%. So we are hoping ukuthi izulu lizaqhubeka lisina ngoba kujalwe ukuthi nxa sokumanzi kulapha amadamu athola khona amanzi amaningi nxa sokugeleza ngoba lelade lisina kade ligeleza litshona phansi ligeleza livala amachibi lezi zibe ziyabe zikhona. So ke sicela ukuthi abantu bakobulawayo.
Isakhamuzi selokitshi lemakhokhoba umnumzana Nisbet Sibanda uthi uvalelwe amanzi ngoba elesikwelete samakhulu amane amadola.
Amanzi ayavalwa ngeke ukubhadala kathesi ngikhuluma sokuvaliwe. Izindlu eziningi azilamanzi. Mina ngangilesikwelete se-480 babuya bazovala. Nga singela amanzi endlini sesibuya sithathe esibholanini la. Kuba nzima nxa kukuthi isibholane siyabe sifile. But njengakathesi akuraiti asifanga babuye bazosilungisa. Kungcono nje siyabuya sithatha khona then size sizuza imali ukuthi siyobhadala babuye bezosifulile.
Esinye isakhamuzi semakhokhoba unkosikazi Mebhonyoni uthi isikwelede samanzi alaso genelisi ukusibhadala ngakho-ke usephila ngokukha amanzi esibholaneni esingumango.
Lapho hlobo enihlangana nalo empilweni yami, impilo yangikhona yengani inzima, womile kakhulu. Impilo lesiphila ngayo lalo nyaka lezulu alinanga. Khathesi sihlezi lapha amanzi ngamanzi abe ngamanzi ukuthi siyaphiwa nje, siyashiyana kwesikhathi siyaphiwa 2 days abe ngekho 2 days ikhona. Nidube sendibhekana nalo kakhulu lapha ukuthi ngivalelwe amanzi. Amanzi ngithatha esibholaneni kungumango ukuthi futhi ukuthi ngiyefika khona. Imali yakhona ukuthi nale ngikhunywa ukuthi ngiyibhadale ingani iyangikhama. Ngizayikwanisa, ngizawuphonga ukwenza njalo uNkulunkulu uzaqhuba uzawenza uzakwazi ukwenza kwakhe uJehova.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo ikhuthaze labo abalezivumelwano zokubhadala isikwelete kancane kancane ukuba baze bazokhuphula isilinganiso semali abayihlawulayo. Udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo seluleminyaka kuludaba egudwini osokubangele ukuba uhulumende athathe inyathela. Ngeviki edluleyo ekhuluma emhlanganweni labenhlanganiso ezizimeleyo esigodlweni sakhe ese State House kobulawayo umangameli Emerson Tambutso Mnangagwa utshele abantu ukuba ukwakhiwa kwedamu legwayishangani sekumqoka kibo ukuze udubo lokusilela kwamanzi okubhekane labantu emandebeleni luphele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
EZimbabwe seliqalisile ukulungiselela ukunanzwa kosuku lokuqakathekisa okwenziwa ngabatsha olweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day oluthakazelelwa minyaka yonke mhlaka 21 kulinyanga. Ingcwethi kwezombusazwe la kwindaba zabasakhulayo zithi ukunanzwa kwelanga leli kuchitha isikhathi ngoba iningi labontanga libhekane lenhlupho eziningi. Unkosazana Thando Gwinji owenhlanganiso ye-Youth for Innovation Trust utshele uMike Wobe we-Studio 7 ukuthi kuqakathekile ukuba lelanga eliqondane lokunanza okwenziwa ngabasakhulayo.
Kuvele kuqakathekile ukuthi kube lelanga eliset aside for ama youth ukuthi siqakathekise imisebenzi yawo, siyinanzelele njalo siyinanze njalo sibone indlela zokuthuthukisa le misebenzi ukuthi ibe yimisebenzi ekhanyayo, imisebenzi ekwanisa ukumisa isizwe sakithi. Kodwa unfortunately usuku lolu olwe-National Youth Day olumhlaka 21 February lwabuya kithi tokenistically after the former president uRobert Mugabe, it's on his birthday, kabile inhloso yokuthuthukisa ama-youth, but bekuyinhloso yokuthi kube le something engabamisa strategically with ama-youth because ama-youth ayi-majority ye-population ye-Zimbabwe.
Sikhangele isimo somnotho elizweni esilokhu esiqhubekela phambili siguguteka. Siyezwa ingcwethi ezijeneyo zisithi umumo okhona elizweni usenze ukuthi kube nzima ukuba ngumuntu ongisakhulayo. Ukubona njani lokho?
Mase sikhangele isimo somnotho welizwe, uqinisile sibili siyaqhubeka phambili lokho esiba worse and worse. And kunzima kakhulu ukuba ngumuntu osakhulayo nxa kulenduweko eziningi. Kunzima kakhulu for abasakhulayo ngoba nxa ungumuntu osakhulayo uyabe ulamaphupho ofuna ukuwafika. Uyabukhanelele ukuthi nawe wakhe ube lemuli and wenelise lokufida imuli yakho yona leyo kwenzela ukuthi sizwe sakithi sibe silokhe siqhubeka silokhe silabantu. Nxa sikhanyele ngendlela okwenzakala ngakhona uzwa untange sithi mina angiyenelisi ukuba lo mntwana ngoba angeke ngakhona ukum-afforda.
Sikhangele indubeko ezikhona elizweni, kukhona na okungenziwa labontanga ukuzithuthukisa?
It's really up to ontanga as the majority of the population ukuthi instead of ukuvumela lokho kwenzakala around thina lokulandela lokungena ku system yona le esibulalela umnotho, kumele ukuthi ngasi yenza something, siyasukuma siyakhuluma siyalungisa okusaffectayo. Okunye okukhona singakwenza njengabontanga ukuzithuthukisa, we need to start taking advantage of the fourth industrial revolution eZimbabwe ukuthi singabe silokho sicabangelela ukuthola onalwana umsebenzi o industry ongena ngu-7 ekuseni uchayise ngu-5 ntambama, but kumele siqalise cabange innovatively sibone ukuthi how else can we employ other options of surviving.
Unkosazana Thando Gwinji ngowenhlanganiso ye-Youth for Innovative Trust obexoxa lo Mike Wobe we-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki yonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa ngosuku lwabatsha olweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa mhlaka 21 Nhlolanja minyaka yonke. Sikhangela inhlupho ezibhekane labatsha eZimbabwe, isikhona na inguquko phansi kombuso kamongameli Emerson Mnangagwa? Ontanga sebethola na amathuba okusithuthukisa? Abafisa ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Mthakazo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafichane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo ugqibe uhambo lwakhe lokwethekelela amazwe aseAfrika ngokuya kwele Ethiopia. Kwele Ethiopia uPompeo uhlanganele lenhloko kahulumende umnumzana Abiy Ahmed yena ohlonitshwa kakhulu emazweni omhlaba ngoba ethole umvuzo weNobel Peace Prize. Ababili laba baphathe indaba ezimbalwa zokudlelana kwamazwe abo. Kufe abantu abangamachumi amabili kwele Niger ekuxokozeleni kwabantu befuqana bezama ukuthola ukudla lemali ebisabelwa iziphepheli ezabaleka kwele Niger, kwele Nigeria. Iningi labafileyo ngabesifazana labantwana. Okwamanje ngesizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo oluphathelane lezenotho.
Intengo yempahla ezitolo isikhwelile njalo kusukela izolo osekuthiye iningi lihlaba umkhosi lisithi kalisoze lenelise ukondla izimuli. Izolo usibalukhulu webhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguja wethule umbiko wakhe oqakathekileyo olaya ukusetshenziswa kwemali owemonetary policy. Ngasikhathi sinye izisebenzi zikahulumende zengezelelwe iholo lazo. Akucaci ukuthi kahle kahle kuyini okubangele ukukhwela kwentengo kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZCT umnumzana Jafet Moyo uthi sokuyimvama ukuthi izisebenzi zingakhwezelwa iholo intengo layo ikhuphuke ezitolo.
Liqiniso ukuthi intengo yezinto ikhwelile emashops. Akukutsha ke ukuthi intengo ikhwele ngenxa kuyikuthi uhulumende uyengezelela iholo. Kungaba ukuphela komnyaka nxa izisebenzi zikahulumende zithola ibonus. Kumbe phakathi kwesikhathi nje kungavele kukhulunywe ukuthi uhulumende uzayengezelela izisebenzi zakhe imali. Siyakunanzelela ukuthi abamabhizinisi bakhweza ke intengo yezinto emashops. Singathi i-culture kumbe i-ethic kumbe into embi eyenziwa ngabamabhizinisi asikuthakazeleli lokho. Bakachasisi ke abamabhizinisi ukuthi bakwenza njani ngayiphi indlela bakwenzelani. Ngoba kulokukhumbulela ukuthi imali le enikwa izisebenzi zikahulumende kasiyo mali bathi uhulumende uyaprinta imali.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ophatheke njalo kwezombusazwe uthi ziningi izizathu ezingaba zibangele ukukhwela kwentengo.
Impahla ikakhulu sikhangele zokudla esingathi ngamagrocery sokukhwele okumangalisayo sokudura ezitolo lapha. Sibona ingane kubangelwa ke monetary statement ke ekhitshwe ngumthuli ke uMankuja wakhe yabe Reserve Bank lokukhweza kabakwenze impuphu. Yikho sokwenzeke izinto zaqalisa ukuthi zikhwele zibaleke kakhulu ukuthi ke umuntu nje kafenelisi ukuthi ke athengele ke imuli ke ukudla kweneleyo ngoba hathi ngendlela okukhwele ngayo kuyesabisa lokho kukhwele kakhulu. Nxa singafaka ngephesentezi mbonengane ngabe kukhwele phakathi kwesingathi yi-45 kusiya ku-50% esingathi yingxenye ke yeprize elivele ikhona yindlela ukhanya izinto zikhwele ngayo ezitolo lapha zikhwelile kakhulu okumahandisayo.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Sisamathe uthi impilo isinzima kakhulu ngenxa yokukhwela mahlayana kwentengo ezitolo okubalisa imbadalo yamakhombi.
Imthovu ikhwelile ekuseni nje sigada de besithela ukuthi intambama basebenzisa 6 pound. Okuthi ukuthi bathi balandelisela ukuthi ifiweni la ikhwelile because nxa betho bathi 5 liters bayithenga 150 won. soil labo yikho kwenza ukuthi bathune sebekhwezi ushova yabo ukuthi labo benelise ukuthi bathenge at least 5 liters efuel ngoba bathi tripheli one alibakhipheli imali ekwana i-5 liters vele umpilo yikuncengisa nje kuphela ukuthi uyazama la uthi khonokho okuncane okutholileyo ukwenze kukwanye.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumers Rights Association umnumzana Efidlela Ncube uthi okwenziwa ngabosomabhizimusi akulunganga.
Yebo kunjalo, intengo isikhuphukile izinto eziningi. Ubalisa imishova, ubalisa lokho esikuthenga sikudla usuku ngosuku, ukukhwelile kakhulu kwaya phezulu. Okuyinto engalunganga kakhulu ngokuba phela ngangaba abantu bengahola kube sokuthiwa kayithathe yonke imali iphelele ezitolo, kusho ukuthi ilizwe lethalisamanga ngendlela efaneleyo. Kodwa siyazwisisa njalo ukuthi ukuze ulungise lokho kwezitolo kumele uhulumende alungise umkhono ungasineli izinto zigcwale kuyo yonke indawo ngendlela efaneleyo yikho kuzazenza zithengeke.
Izisebenzi zikahulumende zikhwezelwe iholo ngesilinganiso esiphansi kulaleso ezazisifuna. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi ilokhu ilinde ukuthi uhulumende azitshele izisebenzi ukuthi zizengezelelwa nini njalo ngesilinganiso esinganani. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Ngesikhathi eZimbabwe libhekane lodubo lokusilela komumbu, abagaya impupho batshele amalunga edale lePhalamende namuhla ukuba kulabanye babo aba kipa umumbu elizweni baye uthengisa kwele DRC ngentengo ephansi eyabe ibhadalelwe ingxenye nguhulumende. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Lokhu kuphume kuphenyo olenziwa yikomiti yedale lePhalamende ebona ngezokulima olokudingisa imbangela yokusilela komumbu elizweni. Omunye wamalunga enhlanganiso yabagaya impupu eGrain Millers Association Gimaz, umnumzana Wayne Brunt uveze ukuba udubo olukhona ukuthi kulomkhuba wenkohlakalo wenzakalayo emsebenzini wabo. Umumbu olwentengo ebhadalelwa indleko nguhulumende ngohlelo lwama-subsidies uthengisela kwele DRC ngamanye amankampani amakhulu.
There's a lot of, I don't have the evidence but I'm sure if I can point you in the right direction.
Angila bufakazi kodwa ngiyenelisa ukulipha ubufakazi ngokuthi umumbu uhanjiswa kwele DRC
to provide food for the country that's not being used for those purposes, it's for something else.
Umnumzana Davis Muhambi owe United Milling utshele ikomiti le ukuba waxotshwa enhlanganisweni yeGimaz ngemva kokungavumelani labo kumbono wokungameli izifiso zamalunga kodwa ezamankampani amakhulu anjenge-National Foods.
So we suspect, and that was the maize that was then being loaded to go to the DRC.
Sicabangela ukuba yiwo umumbu owuthathwa usiwa eDRC. Imota ezisuka eZambia leDRC zisiya eSouth Africa zazihamba zingela lutho, zidindwe eborder engani zilolutho, bese zidlula eZimbabwe eHarare zithwala lumumbu obhadalelwa nguhulumende ziwuse eDRC.
Go to DRC exit Chungundu.
Umhambi uqhubeke esithi uzimisele ukuveza inkohlakalo yonke eyenzakala elizweni emsebenzini wokutholakala komumbu lokugaywa kwempuphu elizweni. Lokhu kusekelwe nguBrandt yena othe kabaselathemba leGimaz yikho bebumbe inhlanganiso emele osomabhizimusi amancane abagaya impuphu e-Small and Medium Millers Association. Ingcwethi umnumzana Masimba kuchera uthi abathengisela impuphu phandle kwelizwe bakwenza lokhu ngokuba befuna ukuthola ithuba lokudinga imali kwamanye amazwe ngoba isilela elizweni.
Siyabonga siziphetheke ngokukhangela ebezihamba phambili. Umeli we-European Union eZimbabwe uthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga labanye abathathu bazaqhubeka bekuluhlu lwezijeziso zenotho. Izisebenzi zekansili yakoBulawayo ziphakathi kokuvalela izakhamizi amanzi ezindlini ezilezikwelete. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.